soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesibili mhlazi ku 21 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla elilunga.
Bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ningeke ngaqamba amagama abo.
Kodwa uNkomo uthi akusiloqiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka okumenza abe lelungelo lokuncintisa.
Mina Vuka Gande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukisela ngo-2010.
So kusungulwe ibandla lezombusazwe eliphikisayo elithiwa Citizens Convergence for Change okuyindimpimba yebandla le-MDC Alliance.
Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke
lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla ukuthi abe elilunga kuqala engakancintisi. Isinqumo sebandla sithi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka emihlanu elilunga, kumbe ofuna isikhundla sedale elimqoka ele NPC kumele abe leminyaka emithathu elilunga. Ngempela sonto idale le NPC lavotela ukuvuselela lesi sinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2019. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Njengebandla elikholelwa kudemokrasi njalo njengebandla elikholelwa ekuthuthukiseni imbono yabantu ehlukeneyo, sisavumelana ukuthi sizabamba umhlangano special meeting ekhangele yena leyo indaba kuphela ongumhlangano esubambe nge-Saturday edluleyo. So siwubambile lo mhlangano wahamba kahle, sayicubungula kakhulu indaba, kwaba lama debates awasonza oluphezulu kakhulu. Ekugcineni savota, impumela yakhona iphume isithi abathi leyi i-decision ayihlale ikhona batholakale bebaningi ukudlula labo abaphikisayo, labo abathi i-decision leyi ayichithwe. Kodwa ke ukuza komhlangano lo siyakwazi ukuthi bekungeke kwabuya isikhalazo ezinjalo, kumbe bekungeke kwabala isikhalazo ezinjalo kungela bantu abathintwa i-decision le ka-2019. Liqiniso sibili, bakhona akade bethinteka njalo bakhona abazathinteka ngempumela yalo mhlangano esubambe nge-Saturday. So umhlangano uza nje ngoba kulabantu abakade bethinteka singathi ngendlela abangayithandiyo nge-decision leyo. Ngibuye njalo ngithi i-decision ephumileyo kulandela umhlangano okade ukhangela leyo ndaba kuphela izathinta njalo abanye abantu akade bevele befisa ukuthi kutshintshwe.
Manje bangaki abaza thintwa isinqumo lesi begcine bengancintisi kukhetho?
Njengoba ngitshilo ngaphambilini, bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ngingeke ngaqamba amagama abo okwamanje kodwa bakhona abazothinteka njoba sihlale lo mhlangano bekungeke sawuhlala umhlangano owalolhlobo kungela abantu abathintekayo ngesinqumo sika 2019 so bakhona liqiniso bakhona abazathinteka kungatsha zonke zombili National Executive Committee bakhona abathintekayo njalo ku presidential race bakhona abathintekayo
umnumzana iphithule maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siqoxe lo mnumzana Simangilizwe Nkomo yena othi akusiloqiniso ukuthi ube lilunga lezaphu kuona lo umnyaka
ibranch yami isiteke ngisukume ngincintise ekhethweni lokuba ngumongameli ngithe ngonele ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani epathi wasegijimela ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi uSibangilizwe lo asimazi njalo akekho ephathini so ke yikho kwenzakale lapho ke wasekubhala lezo ndaba zabo sabela lomhlaba wonkele ukuthi uSibangilizwe asilolunga lephathi mina mfoka kande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukusela ngo-2010 lamakhadi ami wonke kusukusela ngo-2010 kuze kuzofika la mhla I'm a fully paid up member kuze kuyefika kudisemba ikhadi lami li-right elalonyaka so ke yiyo indaba eyenzakalayo ukuthi umuntu wagijima wayakhuluma khonokho anzake ngizihlupheke ukuthi ithole ngiphikisa ngoba
kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngo-March lo umnyaka bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo
ngizazi ukuthi ngimi kanjani lo muntu wahamba wacebela le nto ngumuntu laye oncintisayo obencintisa ukuthi ebe umongameli webandla lethu lezaphu ikho ke ngabona ngoba sisonke khona ngale emathebeleni South Province sesihamba ukuthi sincintisela ndawonye labulayo akasakuthanda ngalokho yikho ke mina ngomgqibelo amakhehla avele emathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kuwe lo bufakazi ngawaveza lawo makhadi hhayi bahle bawonthi hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso basebebhala-ke incwadi etho ukuthi hhayi uSibangilizwe ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande hhayi angiyindawo ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye abona sesibahlanu khathesi abancintisayo leso sihlalo yikho okwenzakalayo voka kande
umnumzana Simangilizwe Nkomo ngomunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngumholi webandla lezaphu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sekusungulwe ibandla lezombusazwe elithiwa yi-Citizens Convergence for Change, okuyindikimba yebandla le-MDC Alliance. Lokhu kuthi inkokheli ye-MDC Alliance isisenkingeni ngoba ibandla le-MDCT lalo lathi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda oqale ngokuncoma ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya esixoxe laye izolo ecubungula ukusungulwa ubuthumuthumu kwamabandla ezombusazwe.
Mahlabe Zulu, simtshayeli ihlombe Mqondobanzi Magonya ngokukhuluma izinto eziliqiniso lokucubungula kwakhe ukuthi kuyini okwenza lezi nsuku sokungani ukumila kwamakhowa esidulwini laba abasebeveza amabandla amatsha sephelile ama-elections bayahamba bayeforma i-organization okuthiwa yi-Pollard lapho abazagcina sebephilisa labo ababe bedontshelwe. okwamanje silabanye sileni party lapha layo esivukile esisebenzisa isisebenzisa ukugcigcizwa kweMDC Alliance esithi CCC Citizens Convergence for Change sebegijimile labo bahle batshela bathi yilo igama abazayisebenzisa lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke lapho ababona ukuthi MDC Alliance izakwenza kunganani sithi asihlale siqephele siqhaphele ngoba vele siyakwazi ukuthi inyosi ezilumayo zehlisile abantu bonke sesibakhangelile bonke ababindana lo Advocate Chamisa ngabantu abaningi abasebenzela uhulumende siqala ngezanu PF kubuya amanye amapolisa kubuya amanye amasotsha hatshi ukuthi bonke lamapolisa wonke iningi yamasotsha lamapolisa hathi sebebonile iqiniso kodwa into emangalisayo ukuthi wonke umuntu ovukayo uvuka esithi iMDC Alliance ayilunganga kungani beyizonda ngoba imele izifiso zabantu ngalokho Mahlabe Zulu singachitha isikhathi siphilisana nalabo abantu thina sizababizela kuground iground yethu phela yiyo ukuvota uma besithi bangaluza baza kuya kuPollard hayi Pollard vele iyabingekho lezanu PF vele siyayichayithanyela yikuvalelisa kwayo lonyaka ngoba sesifunda okunengi ukuthi abantu bafanele babambane bazilwelwe ngenxa yokuthi yibo abathwele nzima
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi abedlula abangamakhulu amabili 248 babanjwe igciwane le-coronavirus. Ngomvulo lolu gatsha luthe kulabantu abedlula amachumi amahlanu abathelelwe leli gciwane ezikolo. Sixoxe lomzali wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi lolu daba lutshengisa ukuthi izikolo zilakho ukuletha udubo lwegciwane leli.
Siyayithola imbiko yokuthi abantwana ezikolo kunye lababalisi babanjwa umkhuhlane nalo we-coronavirus. Kuyinto ebuhlungu kakhulu njengabazali ukuthi abantwana basuke ngekhaya bephilile lababalisi babo bafike babanjwe ngumkhuhlane sebesezikolo. Kuyinto enzima kakhulu kithi abazali, kuyinto ke ebuhlungu okumele ukuthi uhulumende ngawuba le ndlela yokuthi alungiselele abone ukuthi ezikolo kuyindawo ke ephephileyo ke kubafundi kunye lababalisi.
Kodwa ngokubona kwakho uhulumende wavula izikolo esethethe wonke na amanyathelo wokuvikela khona lokho osekusenzakala.
EZimbabwe abantu siphila ngentando kaNkuluNkulu, siphila ngomusa kaNkuluNkulu, nguye uNkuluNkulu osigcinileyo. Uhulumende kakaze lanini alungiselele indlela yokuphepha kwabantu, akula ivini ke okukodwa ayekwenze. Yikho ke asingeke ke sithi ke njengezakhamizi zeZimbabwe sicabange kumbe sifise ukuthi uhulumende ngawenze lokhu, uhulumende kasayenzanga lokhu lalokhu. Kuvele kuyazakala ukuthi uhulumende akulanto ayenze, abantu baphila nje ngokugcinwa uNkulunkulu, ikanti bazenzela ke imizamo yokuthi baphephe abantu. Uhulumende kakukho ayebenzele khona abantu. Izikolo zivuliwe, abantwana baphunguthwa kabahambe ezikolo lababalisi, kodwa uhulumende akulanto ayenzileyo. Kumele athenge phela imithi yokuthi abantwana baphephe, abone njalo njalo ukuthi balakho konke nje okumele bakusebenzise ukuthiwa ama PPEs ezikolo kube ngohulumende ke okwenza khona lokho abone ukuthi kukhona ezikolo abe se monitor njalo abone ukuthi uyalandelwa yini ke imithetho ke ye World Health Organization ezikolo kodwa kohulumende ophonga ukuxotshela nje abantwana ukuthi bahambe ezikolo lababalisi azanganake abone ukuthi kambe kuphephile na ezikolo kambe bangavikelwa njani abantwana bangavikelwa njani ababalisi kuyinto ke ehlukumezayo umphakathi kakhulu naleyo ukuthi uhulumende akulanto ayenzileyo uphonga ukuxotshela nje abantwana njengomuntu oxotshela inkomo ukuthi zihambe ziyekudla emadlelweni laye yikho akwenzileyo azangabe le mizamo ethile yokuthi abantwana baphephe ezikolo.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumzali ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo.
Yebo 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 mthakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsulethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zulukandaba lingakho kutwa ilo lihlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Okumanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi ibandla lezanu PF liqoqa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi ziyefundiswa isiko lebandla lezanu PF esikolo seHerbert Shitepo School of Ideology phambilini kokhetho luka-2023. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umprofita weGweru oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34 wadlengula intombazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 emqambela amanga esithi uyamelapha. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona ndonke bantu bakithi ku Studio 7 balaleli ba Studio 7 njalo bantu bakithi ukhuluma ngu Prosper Sekhezi Prosper Ndlovu makawule kompanathi hayi ngidami ngemphosa amazwi nje phezu kwalezi news esiyabe sizivala lapho kuma daily sana kuma chronic siyabona abantu baseGwanda kungathi busela babuya phambili uhulumende sesizamele ukumbikela sikwazi ama message awafiki yini kodwa ke siyalimala sibili bantu baStudio 7 kwela sidlulisele umlayezo mfela uhulumende awuzwe zonke indawo sokulokusela kuphezulu kakhulu siyathaka sesiyadinga imfuyo yethu etshontshiweyo sitshaka ukuthi ungayithathi kathi isigqibo se-9 years lesi sasibekele obani na singabe isigaba sethu ku-under chief Malaba singabantu bokufuya asakwazi uyophephela kumanje.
Sanibonani basakazi bethu weStudio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli beStudio 7 siyalithanda lonke. Mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yizanu ayithathwa ngegovernment iyathathwa yizanu. So esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma sithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engakalungisi udaba lwe-ground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela i-property yezipra ngoba izipra i-property leyi wawungabaphanga lalingabaphanga lina bantu bezanu kodwa kwakungamandla babekuthengi lelokho. So besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalilungisa lodaba lwe-ground liqale libisele into ekhona. Imphefumulo yabantu yachitheka vele ayike isabuye ngoba litshuthi lizalilungisa udaba lwe-ground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele i-property yabo. Sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zo ukuba ngamaofethi abangaphe bathephelele ndikabathola inisi kukanti yona lani property amaplazo wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu babo namhlanje basebengabayanga basebengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe leni so maku ukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground kayiqale ngokubisela iproperty yezapho kababisele iproperty yezapho lama sebeshoni laba abaningi abezapho abantu babo bazosala labo bencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise ma userious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubonti ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes after usuvotele uzokhohlwa futhi uyebuya ngemva kwesikhathi uqala nje ukuchova leso sikhathi ukuze uphinde uvotele until uze ufe njengomfo wena umgabe owafakala uchiya lunjalo wena wathi singama huhu kumele sibulawe ngedumu umgabe layo wathi kwakuyisikhathi semadness wena wathi let bygone be bygones so manje usuqala njani ukuthi ufuna ukuthululungisa so ubone ngani imoya yabo ilele ngokuthula i-case ezosala phezulu kwabantu abakho lesizukulwane sakho yimi ke uMadube uSimphiya ngisithi ma ukuzaza ukuthi uqinisile visela i-property yezapho ekubanikazi noma sebefile bazokwazi ukuthi bayinikeza abazukulu babo kumbe abantu babo bakwazi ukuziphilisa nabo siyabonga
sanibonani balandele e-studio 7 ngibingelela inkomadlambuzi ngibingelela yongifiselani thandi kubulisa induna yami engiphethe umadlambuzi ngosebhuku wami okwalume khona laphana ebhanongumba nkosazana Mangwenya ndisanibonani dumelani kawufela ndibulile mabuyani ndlulele endaweni yepolitiki yamaqembu ma ngithanda ukubuka manje ngamafitshane i-MDC Alliance ithanda ukukhuluma kakhulu nge-MRP and okwenza ukuthi ngibone ukuthi i-MRP iyakhula ukuthi imoto ekhonkotwayo ngehambayo emile yayikhonkota so ngendlela abakhulumeli be-MDC Alliance uma bekhuluma every time baletha ifiye baletha ukuthi bona lokho okhunye i-MRP ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe balibaveza into ezimbili ukuthi ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe njalo i-MRP inobandlululo iyacwasa but i-MRP ithi kona sicindezele for 41 years 41 years yelena ezikoleni zethu sokufundisa amashona emakliniki yethu sokungamashona ema-police station ema-border nabantu abaklina abangama-security abavula igate ngamashona ibisithi khona baphe abantwana basebulilimo basemathebeleland abangakwazi ukuthi okay asifundanga kodwa bengakwazi ukuba yi-security bangakwazi ukuthanyela bese ikhambi ke-NDC ithi khona linalicwaswa nehloni iyacwaswa but ekuveni le nto lena iyenzeka i-MDC ina for 20 years ikhona 20 years ikhona le nto lena eyokuthathelwa kwabantwana basemathebeleland imisebenzi phambi kwamehlo wabo emakhaleni abo bengakhulumi ngalutho but ke qhamuka i-MRP imaiti yakhuluma ngako bethi kona niyabandlulula kanti ngobana babandlulula abanye uma kuwukuthi umuntu uzasuka lena lapha asuka khona abuye ezosebenza emzini wakho athatha imali wena usalolokulamba unabantwana unezidingo ezifana nezakhe start my question ukuthi bona bona why belandelana ne-MRP bechizane yena e-implementer zonke lezo zinto which means be-protector i-manifesto yezana if bethi khona i-MRP nobandlululo ngikhulumela kuzikhulumeli omafa nabochuma abavamise ukukhulumela i-MDC bafowethu mina bengathi abalandela izana phathanini amakhadi for i-protection uzivikela ngoba izana angithi yabulani uma ungayilandeli ngenakhadi layo kodwa uma kudla kuvote delani MRP why ngithi ivotele ukuthi ikhulumi iyasikwazi ukuthi kube nomuntu ophakama asilwele akhulwele ukuthi sesithathelwe izinto zethu thina sisena lutho siyekeni labo MDC abavikela i-manifesto yezana
Salibonani, salibonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7. Lo ngumankomazana wetsholotsho ohlala ehlupha. Njalo ma voice note akhe avalwa, angazi ukuthi kuhamba njani. Laba ngilombono ngodaba lokuvota. Ama diaspora kufanele avote. Kanti kungaba mnandi beletha imali. Nxa sokufanele kulungiselele ukukhetho bese bebeke eceleni njani. Kababe khona nje imali yabo labo engenezini. Njalo ekuvoteni laphana ngiyananzelela ukuthi khona amaphepha la abe ezovotisa. Abantu labana babe besemaphepheni lapha basuka bengakhanyi kahle, bebe mnyama. Ugcina ungasaboni kahle umuntu okufanele umvotele. So engicela ukuthi amaphepha la akhanyise abantu. Kati bayenzelwani kungani kuthiwa bayafihlwa? Kabakhanye njengoba nasibazi bekhanya, kodwa mase besemaphepheni abasakhanyi. Yidabo lihluphayo lololo ngoba omunye ongananzelela kahle siyaphonga ufaka nje kuphela ivoti yakhe emuntwini ongamfuniyo ngenxa yokuthi kamboni kahle udaki. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngumwenze Melika. Umnotho welizwe leMelika ubikwa uqhele ngesilinganiso sokuyisithupha lengxenye ekhulwini 6.5%. Lesi silinganiso esikhulu kusukela ngomnyaka ka-2003. Ingcwethi zenotho zitshayele ihlombe uMongameli Joe Biden ngoba enelise ukuthuthukisa ilizwe lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 ngakwelinye icele kulokufuthelana kwabangelwa ukususa amabutho eleMelika kwele-Afghanistan. Ukuhlaziya umbuso kaBiden sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo.
Udaba lweAfghanistan noma singathi akusuye owaqalayo iwithdrawal, wathola vele sekunegotiatiwe uTrump wavumelana leTaliban uTrump ukuthi uzowithdraw amabutho awe-USA. Kodwa yena uBiden bekumele a-exercise amandla akhe, ipower yakhe alayo njengopresident omutsha, a-analyze i-situation before ayenze i-decision yokuthi aqhubeke ngaleyo agreement eyayenza zwe nguTrump leTaliban. So I think kutshengise i lack of uunderstanda kwakhe isituation on the ground, and therefore I think sekudamage international reputation yakhe. Sibonile even le France layo ayijabule kakhulu ngedeal ayenzileyo uBiden leAustralia, to a point where iFrance igcine idonsa uambassador wayo to the United States. So amaflop amaphutha onala ayenzakala elandelana kangaka aseluzise iconfidence ebantwini abaningi abamsupportayo uBiden ukuthi ule good hold of e-foreign relations. Silethemba ukuthi mhlawumbe uzofunda kuwo lamaphutha la ngoba kuningi okwenzakalayo around that, even nendlela ahendla ngayo abantu ababuya lapha kula order ngale border e-Texas. Sibona kulabantu abaningi ababuya e-Haiti abahlezi ngaphansi kwe-bridge. So konke khona lokhu ku-create impression e-wrong ngombuso wakhe lokuthi ngendlela adila ngayo ku-foreign policy.
Ke sikhangele uMongameli Joe Biden, ubona njani wena umbuso wakhe ikakhulu nxa sikhangela lokho kuthiwa i-foreign relations?
Unqoba kukhetho olubuyayo ngo-2024 ukuthi uBiden aqhubeke nge-second term. I think unqoba uzonqoba ngoba ama-Democrats ngobuningi bethu angiboni sizovumela ukuthi abantu ama-Republicans abuse, especially if ama-Republicans angafaka uTrump as u-president, i-candidate ka-president, ngoba uTrump abantu abaningi sebambona amanga akhe. Njalo nje lokwehluleka nje ukuunite isizwe ngumuntu o-divisive kakhulu, and lama-policies awaphushayo aso ma-policies avunyelwa ngabantu abaningi abangama-democrats. So ama-democrats as long as bona bengabambana
sivote ngobuningi bethu again angiboni ama Republican euthatha umbuso. So isekeni term ka Biden I'm sure isecure kodwa kumele akwenze ikho khona lokho ukuthi kumele aqondise izinto eziningi ezibonakala ngathi zijekile. So sekumele athole ama wins abuyayo. Siyabona infrastructure bill yakhe le mayingaphumelela create imisebenzi eminingi, ngoba okuqakathekileyo kakhulu ebantwini be-America yikuthi kube le misebenzi, abantu baphile kahle. So ma engakukwanisa khona lokhu nge-infrastructure bill yakhe le 3.2 million abakhuluma ngayo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli, kodwa Nkomo uthi akusilo qiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.